amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 20 kuNtulikazi 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umeli weMelika kweleZimbabwe omutsha uBrian Nichols uthi kuqakathekile ukuthi abe commission ebona ngezokhetho eZEC benze konke okusemandleni abo ukubona ukuthi baqhuba kuhle ukhetho. UZulu weZimbabwe ubuthane ngobuningi bakhe eHarare emhlanganeni wokubhala izifiso zakhe ngesimo selizwe langendlela afuna ukulibona libuswa ngayo. Ukuhlelo Woza Friday, umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sanda uhlangane lomhlabeleli osakhulayo odabuka kwentuthu ziyathunxa ehamba ngegama elithi Nyasha Bothwell. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Lombuthano ongena ongabantu abedlula inkulungwane eHarare namhlanje benikeza imbono lemicijo yabo bekhululekile. Unkosikazi Janet Joe omela inhlanganiso yezimgodi engenye yenhlanganiso eziqoqela umbuthano uthi kuqakathekile ukuhlanganisa amakhanda ngabantu abavela kunhlangothi zonke zempilo kulolu daba.
Abayenza okwezemvedo, abayenza okwabomama, ama rights, igender, aba students, abafundi, abayenza ngendaba ze economy, abalimi abancane, ama small scale farmers bagcwele lapha njalo bayaxoxisana ngendaba zabo ezibahlukuluzayo ukumbe abafuna ukuzibona zichintsha eZimbabwe.
Unkosikazi Lawrence Banda wenhlanganiso yabaphila ngokuzisebenzela ezichiya uthi labo baphatheke ngenjabulo kulolu hlelo.
Nxa sikhangela kakhulu ama manifesto athule, nxa sikhangelane labantu abangabayanga labantu abazisebenzayo asizwa kukhulunywa kakhulu, bakhuluma kakhulu ngama business amakhulu lama investors amakhulu. Kube kanti nxa kuthiwa iZimbabwe ivulekile ekwenzeni ibusiness akuqalise ngathi siphansi.
Umnumzana Michael Ndwen wakubulawayo uthi kumele kuqakathekiswe umbuso wezabelo owe-devolution ukuze zithuthuke zisebenzisa umnotho wazo.
Khangela efolosi kumbe khangele wange indawo ezinothileyo zile nyamazana zile amanzi empompo zaseVitoli, wakhangela kulupane kule zihlahla eziganyulwayo esithi yithimba, uvela kuwonkayi kule golide, kodwa izikolo ngahamba emakhaya izikolo azila ama-classrooms ekekhwe ngotshani, imigwaqo ifile, amaklinikhi akulalutho, kodwa imali kayisali kuzakhamizi.
Umbuthano lo ungenwe ngabenhlanganiso ezigoqela eZimbabwe Environmental Lawyers Association, iZinasu, Zimbabwe Council of Churches, ZIMCOD lezinye, kanye labantu makhaza. Imanifesto ezaphuma kiyo izadluliselwa kuZulu weZimbabwe. Kwabamabandla ezombusazwe, kwinhlanganiso yabadala abahloniphekayo yama-elders lakuhulumende. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Yebo ke, lapho uMike Peter Ntambo besethulela udaba lapho uZulu weZimbabwe abuthene ngobuningi bakhe eHarare emhlanganweni wokubhala izifiso zakhe ngesimo selizwe langendlela afuna ukulibona libuswa ngayo, okuyimicijo ekhangelelwe ukudluliselwa kwamabandla ezombusazwe abancintisa kukhetho labancintisa bezimele. Ukusenjalo, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi alikho ibandla lezombusazwe elizweni elingatshela iCommission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission, iZEC, ukuthi isebenze njani. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMnangagwa uthe lokhu emhlanganweni wokudinga usekelo lwamavoti owenzelwe eMtare Aerodrome edolobheni leMtare. Uqhubeke ethi kuyisimanga ukuba umkhokheli womanyano o-MDC Alliance, Mnumzana Nelson Chamisa, nguye osekhokhela ukuthuka abeZEC. Yena kungomunye wabaphatheka ekukhethweni kwamalunga ale iCommission asewathuka lamhla.
Izeki yabunjwa kulandelwa isisekelo sombuso amalunga ayo akhethwa ngokukhokhelwa kwekomiti yedale lephalamende. Uchamisa ngomunye wayengabagcine sihlalo bale ikomiti eyabumba izeki. Ikomishini yezeki kungesebenza izimele uhulumende akalani lokusebenza kwayo. Alikho ibandla lezombusazwe elizweni elelungelo lokutshela ikomishini yezeki okokwenza.
Enye ingcwethi yebona ngezokucubungula ngezombusazwe umnumzana Chenesani Ntungakwa upha umbono wakhe ngalolu daba.
Icampaign le bekuthiwa kula kuchayanwa kuhamba kuhle. Ukubona kwami mina izanu ibingani ibizibamba. Kodwa ke ma kuvota kungaphela ngiyabona mina kuzaba lokuthukana, kuzaba lokuthukana okuyabe kunzima ukwedlula la. So ngamafitshane ngathi uMnankagwa akukhulumileyo yinto ayifisa ukuyikhuluma engxenye amaviki amathathu mbele inyanga ezinhlanu ezadlulayo kodwa uze wakhuluma namhla.
Omunye wabazancintisa kukhetho lwalonyaka ongumkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele-Nationalist Alliance of Patriotic and Democratic Republic, NAPDR, umnumzana Divine Mhambi Wove, uthi udubo olukhulu olukhona yiwo amabandla azibona eyiwona amakhulu ukwedlula amanye njalo engafuni ukuphatheka emizameni yokulungisisa inkinga ezikhona elizweni ngokuphathelane lokhetho.
Mina ukusola kwami vele kuhle kuqale ekuthinini singananzeleli imihlangano eminingi esiyenzayo efana ne-MPLC. Uzabunanzelela ukuthi umongameli akabuyi, uChamisa yena akabuyi. Kuyasihlupha ukuthi amadoda la abona ngani bathanda ukulwa ku-TV lemaralini. Kodwa lapho kumele sihlale phansi sihlanganelane sikhulumisane njengokusemthethweni, like i-MPLC meeting, kababuyi.
Inkulumo kaMnankagwa ibikwa engani iphendula okuhlezi kukhalazwa ngabamabandla aphikisayo akumanyano we-MDC Alliance, njalo iza ngemva kokuba sebekubeke sobala ukuba kalusoke lwenziwa ukhetho nxa lokho abangakho kungasalungisiswanga. Lokhu ngokubalisa udaba lokudindwa kwephepha lokuvotela i-ballot paper, ukuba ngubani owanikezwa lowo msebenzi wokulidinda ngoba bengakaziswa, kanye lodaba logwalo olulamagama abalelungelo lokuvota i-voters roll abathi kumele lunikezwe inkokheli yamabandla azoncintisa kukhetho lukamongameli. Kodwa uMnankagwa uthi okwenziwa yizeki kusemthethweni njalo kuyikhomishini esebenza izimele njengalokho okuthiwa ngumthetho lokuba yakhethwa nguhulumende ngokuya edale lephalamende, hathi lokho okuthiwa ngabamabandla aphikisayo ukuba iyingxenye yebandla elibusayo leZANU-PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi iqula elaziwa ngokuthi ngama-elders elikhokhelwa ngowayengunobhala jikelele womanyano we-United Nations umnumzana Kofi Annan lithi lizahlolisisa izikhalazo zomanyano wakhe zokuthi ukhetho oluzayo elizweni alusoze lube ngolukhululekileyo. Umnumzana Anani ukhokhela iqula elaziwa ngokuthi i-elders elifike izolo elizweni ukuzodingisisa ngokhetho. Iqula leli ligoqela isiphathamandla se-United Nations unkosikazi Mary Robinson kanye lowaye isiphathamandla sikahulumende we-Algeria umnumzana Lakhdar Brahimi. Ekhuluma le ntatheli izindaba ngemva kwalomhlangano, umnumzana Chamisa uthe wazise iqula leli ngokuhluphayo ukugoqela i-voters roll, indawo zokuvotela kanye lokuphatheka kwabebutho kwezombusazwe. iqola leli hlangane lomongameli Mnangagwa ekuseni yena obikwa elitshele ukuthi amalungiselelo okhetho aqhutshwa ngemfanelo ukuze sihlaziye lolu daba sixoxele umnumzana Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kuzima ukuthi kube le-effect kukhetho leZimbabwe isizathu esiyukuthi ama-scales very attilted towards ZANU PF. So one into entsha esiyenzakele ku-political against the PF Zimbabwe ukuthi kutshintshe i-interest ye-West yasuka ku-MDC yaya kuZANU ngoba iZANU isirenyuwiwe if you like. I-MDC according to the eyes of the world, you see, he is ZANU manje zonda. And okwenza lokho kube worse ukuthi even ama interests kaMgabe ase attached to i-MDC. Owakhuluma umnumzane uDD Dabengwa ekhuluma ukuthi sibuyele ku-1980 lapho impumela yokhetho izokuba ne-influence enkulu kakhulu e-West ngoba umuntu wabo manje sowungumnakazi. So abantu abanjengabo Anani, uKhosi Anani nabanye ama-elders awusawusama amanye amagama bengathathambanga ngabantu ababe nezisho ezinhle kakhulu kodwa ekugcineni okwenzakalayo ukuthi ukukhuluma kwabo for example uma bengabe bebuya bethi bathola uMnangagwa bethi bona uTamisura so kusele about amendments now 10 ukuthi i-election yenzakale so yini engashifteka isize ibandla eliphikisayo le-MDC namanye amabandla aphikisayo afana nabo apha and so on yikuyini okungasiza in the next 10 days.
Nxa kuyikuthi ukhetho lungaqhutshwa kunje ubona ingani amazwe omhlaba engathi luqhutshwe ngemfanelo?
Lokho phela ngithi masikhumbula into ebuhlungu phela kakhulukazi ngohambo le-MDC even umufi umoyi uthangileka ngakashona makusenza le-action bekwenza lokhu kakhulu. Ngizakhumbula ukuthi kuye kwaba le msindo emkhulu olabo fithi waphosa waboshe se-announce ukuthi ama-results anjanje wabuya kwaba lalo kuthiwa kube ne-crisis umbeki wathakula crisis eZimbabwe. Ale into ezinjengazenezo ziyenzakele umhlaba ubhekile but akula mehluko waba khona. So angiboni ukuthi yebo ngabe umuntu angangikhangela thi ngi-service advocate but kinto ukuthi into lezi sezazanywa zehlula uyasebenzisana i-statement esithiwa khona isiwula yileso esiqhubeka siyenza into efanayo isikhangelela impumelelo ehlukeneyo.
Lo ngumnumzana Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxela ese-Johannesburg kwele-South Africa. Kusenjalo umeli weMelika kweleZimbabwe omutsha umnumzana Brian Nichols uthi kuqakathekile ukuthi ikhomishini ebona ngezokhetho e-ZEC yenze konke okusemandleni abo ukubona ukuthi iqhuba ukhetho olumsulwa. Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kokuqala umsebenzi wokusemthethweni eZimbabwe izolo, umnumzana Nichols uthe iMelika incoma indlela uhulumende weZimbabwe aphethe ngayo amalungiselelo okhetho okufana lokupha ithuba amabandla aphikisayo ukukhankasa ekhululekile kanye lokunxusa abakwamanye amazwe ukuzoqapha ukhetho lolu.
It's crucial that the ZEC institute all measures that they can to increase confidence in the process.
Ukuqakathekile ukuthi i-ZEC iphathe ngonanzelelo lolukhetho ukuze impumela yalo yamukelwe kungela kuthandabuza njalo ihlonipheke emhlabeni jikelele.
Lawa bekungamazwi kamnumzana Brian Nichols umeli weMelika kweleZimbabwe omutsha. Live talk lamuhla sixoxa ngempumela yophenyo lwe-Afrobarometer kanye lokusiwa kwekhomishini yezokhetho e-ZEC ngamabandla ezombusazwe emthethwandaba. Thumelani text message kunombolo ezithi 001202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kufe abantu abalitshumi lesikhombisa ukugoqela abantwana engozini yokugenquka komkhumbi abakade bekuwo utshaywe ngumbane esigabeni seMissouri khonapha eMelika. uGibran Nasir odume ngokulwela amalungelo oluntu kwele Pakistan onquntisa ukukhetho lokudinga ilunga ledale lephalamende kukhetho olwenziwe kulelo lizwe ngolwesithathu oluzayo. Ukhala ngokubandlululwa lokuhlukunyezwa ngoba ikhonza inkolo eAhmadiyya engaziwa ngabaningi ukuthi ngeyesiKristu kumbe ngeyesiMuslim. Inhlanganiso National Transitional Justice Working Group Zimbabwe isikhuthaze iCommission yeNational Peace and Reconciliation Commission ukuthi ifinyelele izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni ukuze izwe imbono yazo njalo lokuthi bafuna iCommission le isebenze njani ukuze baxole ngokuhlukuluzwa okwenzakala kubo lemuli zabo. UBenedict Mhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abangenela umhlangano eJohannesburg baveze obala ukuthi abathokozi ngithola kancane indlela iKomishini yoxolo eNPRC esebenza ngayo. Bathi iningi lamalunga alikomishini avela kunhlangothi olulodwa lolizwe okuzenza yehluleke ukuhluza kuhle ukuhlukunyezwa okwenziwa abantu abatshiyeneyo endaweni ezehlukeneyo zelizwe. Bathi njalo ukuthi likomishini sibhode ilizwe lonke ehluleka ukubafinyelela emazweni okulabantu abaningi ababalekela ukubulawa, ukutshaywa, ukwethuselwa nokuhlukunyezwa, kutsho ukuthi ayikawenzi umsebenzi wayo. Isiphathamandla senhlanganiso NTJWG, uNkosikazi Samukeliso Khumalo, uthi abakuthole kulomhlangano utshengisa ukuthi ikomishini le ayikaqalisi ukusebenza.
So bafuna ukuthi compensation ibe khona ukwenzela ukuthi nxa bebuyele ekhaya babe lakho lapha abaqalisela khona. And abanye bathi bona umuntu njengo Robert Mugabe owaye commander igugu rawundi kumele ukuthi ahambe emakhoti ayokutsho ukuthi why wakwenzakala lokhu okwayenzakalayo njani kusenzwelani.
Abasemazweni laba bathi ukuthiwa phandle kokhetho bona babalekela ukutshaywa kakhulu ngesikhathi sokhetho yinto okufanele ibhekwe ngamehlo amakhulu yile komishini. Iningi-ke lesihlobo zalo ezabulawa ngegugrawundi lizonde liganunwabo lisithi elikufunayo yikuzwa ukuthi ababulalayo ngobani, bebulalelani, kuphi, njani kanye lezijeziso zabo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Yabalala uthi ngeke abantu baxole bengaphiwanga ithuba lokuphanda izihlobo zabo ezangcwatshwa kuchapa ukuze bazingcwabe ngesizotha. Kanti futhi ufuna njalo kukhangelwe nokusalela emuva kwendawo ezahlaselwa nguhulumende.
So into abangayenza nje yi-community development abangayenza, youth empowerment abangayenza kwindawo zonke, especially lezi ndawo okwaziwa khona ukuthi i-ground yachaya ngamandla. Into futhi eyeqhathekileyo yona leyo ukuthi kube nabantu abavumayo ukuthi ngempela yenzeka lento.
Igqwetha elwela amalungelo oluntu uMnumzana Dewa Mavinga oyisiphathamandla senhlanganiso ye-Human Rights Watch uthi iningi lifuna le nhlawulo eza kwenza benelise ukwenza ezinye zezinto abehluleka ukuzenza sebebulawele abazali babo.
Becela kakhulu ukuthi iNational Peace and Reconciliation Commission ikhangele ukuthi abantu bahlala njani, bafunani bona abantu basekobulawayo ngenxa yegukurawundi, abantu basekochiyazo ngenxa yama-diamonds ukuthi ahambe njani. So kule okuningi kufuna ukuthi kuyenzakalwe eZimbabwe ukuthi kube lokuthula nokuphumelela eZimbabwe.
Abasemazweni laba bathi bafuna le mbiko yamanye amakomishini afana leDumbuchana Commission ivezwe obala ukuze babe leqiniso lokuthi NPRC ayisoke bachithele isikhathi ikokumbiko ozaphinda uchathikwe emaofisini kamongameli. Mele Studio 7 Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Mhlapo.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. UMnumzana Mike Pompeo unobhala ohlangothi lukahulumende wakweleMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi ukuncindezelwa kwabantu kwele-Iran abatshengisela emagoqweni kuveza ukuthi ilizwe leli selisesaba kakhulu amandla kazulu. Uthi abantu abaningi okumangalisayo bavalelwa entilongweni kungela sizathu. Kuthi njalo abesifazana bathwele amagabha avuzayo nxa bengatshengisela bekhonona ngokubahluphayo. UPompeo uthi kulabanye abantu ababulawa nxa bengatshengisela emgoqweni besola ukuncindezelwa nguhulumende wawele Iran. Uthi abesifazana bancindezelwa okumangalisayo nguhulumende ongafuni njalo ukuthi babonakale emphakathini besenza abakufisayo. uPompeo ufake umzekeliso wentombazana ebonakale igida enkundleni yokuzilibazisa e-Instagram. Uthe untombazana lo uphume kumabonakude ethwaliswe nzima lipolisa elimbambe ngamandla ukuthi avume ukuthi wephula umthetho ngokuphosela ividiyo yakhe egida ku-Instagram. Kulabesifazana abaningi abasanda kubotshelwa ukuthi bayala ukugqoka isembatho esivala ubuso esibizwa ngokuthi yihijab. Omunye wabo usanda kuvalelwa entolongweni okweminyaka engamajumi amabili. Kulandela ukubika kwakhe kumabonakude ukuthi usebaleke kwele Iran ngenxa yemithetho engaqedakaliyo. Igqwetha lakhe uNazrin Sotoudi uthi kubi kakhulu okwenziwa ngurhulumente wakwele Iran othwalise nzima abesifazana abangafuni ukugqoka izembatho ezibavala ubuso. UPompeo uphinde wathi ilizwe leMelika lizaqhubekela phambili lilwisana lakho konke lokhu okwenzakala kwele Iran. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika.
Kwezemidlalo namhlanje, iqembu labesilisa elimela ilizwe eZimbabwe emdlalweni kakhilikithi litshaywe ngama runs angamakhulu amabili lamathuma amane lane ngele Pakistan. Emdlalweni wesine wehlobo lo-One Day International oluqhutshelwe enkundleni ye-Queen Sports Club kobulawayo. Intathe ezindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu lezivakatshi lePakistan liqhubekela phambili lizithaphuzela eleZimbabwe kumncintiswano wemidlalo yohlobo le-One Day International oqhutshelwa edolobheni lakobulawayo. Njalo selikhokhela ngefokanya ngemva kokuba linqobe kuyo yonke imidlalo esidlaliwe kwemihlanu okumele idlalwe yilawa maqembu. Indlela iqembu leZimbabwe elidlala ngayo kulo mncintiswano esiyenze ukuthi iqembu lePakistan lilobe kabutsha imbali yomdlalo kakhilikithi njengoba namhla libuthelele amaruns angu-399. Okulinani eliphezu kwawo wonke seliyake liwathole nxa lidlala umdlalo we-One Day International. Umdlali wePakistan uFakhar Zaman laye uzenzele imbali yakhe emdlalweni kakhilikithi ngokutshaya amaranzi angamakhulu amabili lechumi elilodwa. Isizalwane selizwe leZimbabwe esingomunye wabaqeqeshi beqembu lePakistan uGrant Flower owayedlalela iqembu leZimbabwe kudala utshele intathe lezindaba ukuba kuyamdanisa ubona iqembu leli selinomthatshuzwa.
Kuyadanisa njalo kungiziswa ubuhlungu ukubona iqembu leZimbabwe lidlala ngalindlela. Kodwa ngiyakubona ukuba abadlali bayazama ngamandla abo wonke, kodwa kunzima ukudlala kuhle nxa kulokuningi okusilelayo. Ilizwe leZimbabwe lilabadlali abanetalenta njalo isifiso sami ngesokuba aluba kuba lokukhumisana umlotha labadlali abayala ukudlala kulumncintiswano, kuqedwe ingxabano ekhona phezulu kweholo.
Iqembu leZimbabwe lePakistan azadibana emdlalweni wesihlanu njalo ngokucina kulumncintiswano ngesonto khona njalo futhi enkundleni Queen Sports Club esedolobheni lakobulawayo, lapho iqembu leZimbabwe elikhangelelwe khona ukuba lilwise ukuvikela ukuba lingatshaywa nge-5 kanya. Sikhangele umdlalo wenguqu. Iqembu labafana baleminyaka engaphansi kwelitshumi lesikhombisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu litshaywe nge-3-2 ngabosowabo abaseSwaziland emdlalweni wabo wokuqala kumncintiswano weCOSAFA Under-17 Tournament oqhutshelwa elizweni laseMauritius. Abahlohlele iqembu leZimbabwe nguMathusele Ngwenya kanye loJohn Bonomali. Iqembu leZimbabwe lizadlala lele Malawi ngomvulo emdlalweni walo olandelayo. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Nguhlelo Woza Friday, umsakazi weStudio 7, uEzra Chisasanda uhlangane lomhlabeleli osakhulayo odabuka kontuthuzi yathungunqa ehamba ngegama elithi Nyasha Botwell. Yena ke ucula umdumo opholileyo we-Afro Soul. Asizweni bexoxa.
Umdumo we-Afro Soul uphuma mnandi njalo uzwakala uhlabuza nxa uculwa ngumuntu olelizwi elilolongekileyo.
Mangihamba ethunjeni lokufa angesabi lutho lojoni.
namhlanje sithe sizwe umdumo opholileyo ovela kumhlabeleli osakhulayo kodwa selodumo olukhulu kovulawayo.
Ibizo lami nguNyasha Boto, ngazalelwa emakhandeni kovulawayo. Ngaqala ukuhlabela ngine 7 years, njalo ngazalelwa emolini yabantwana abayi-4. Mina ngiyisicino, so ngiyahlabela njalo ngiyachaya igitar.
Kulezi nsuku kulengoma eziningi ezihlatshelwayo ngabahlabeleli abaningi ikakhulu abatsha. Iningi lazo lithanda i-hip hop, i-house ne-dancehall. Kodwa uNyasha yena wangena komunye umdumo othiyeneyo.
Umhlobo we-music engiyenzayo kuthiwa i-afro soul kumbe i-afro pop. The reason why ngayikhetha ukuthi ngiyayithanda njalo yiyo eyangikhulisayo, because ngakhula ngilalela abantu be soul music abanjabo Brian McKnight. So mina now sengihlabela ngesiNdebele.
Ukucula umdumo onje akulula, kumele lizwi lakho lihlabusele lolongeke libe mnandi. UNyasha ngaphandle kwengoma zaphetsheya kukhona abamenza waba lo mdlandla okuhlabela ingoma ezinje kwelakibo.
Abantu abangenza ngathanda ukuhlabela nabantu engakhula ngibalalela e-church, kakhulu abantu abanjengabo-Eric, abomkhululi Bebe abasebe kuJonas Baptist. But ngokuya ngokuya ngasendlalela abantu abanjengabo Love Mumajayi fana labo Oliver Mtukudzi. Yibo futhi abangenze ngathanda kakhulu umculo owesintu njalo lokutshaya igitar.
Umculo kaNyasha olohlonzi kanje usutholakala, kodwa abalaleli kuba kuhle ukuthi bakwazi ukuthi unamadlaleti amangaki weNyasha njalo bawuthola ngaphi umculo wakho.
Owakathesi ngiledlalade elilodwa okuthiwa ngu-guitar, abantu bengalithenga ku-internet ku-SoundCloud, noma bengithinte kunamba zami engazifakayo kuma-social media platforms.
UNyasha Boto layeke njengabahlabeleli abaningi beZimbabwe ukhala ngokuthi iy'ngoma zabo wazitshaywa emsakazweni, njalo uZulu kabasekeli ngokuthenga imiculo yabo kumbe ukuza emcimbini abayenzayo. Balaleli, besikuhlelo Woza Woza Friday, Sulo Sakhulayo UNyasha Boto ohlala emagetsini, emakhandeni, ondongazibelene, emagumeni eSky sikobulawayo. Uyahlabela njalo uyatshaya iziginci, ikakhulu igitar yakhe. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Umculo oka sakhulayo dabuka ngontuthu ziyathunqa uNyasha Boto. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umeli weMelika kwele Zimbabwe omutsha uBrian Nicholls uthi kuqakathekile ukuthi iCommission yeZEC yenze konke okusemandleni ayo ukuthi kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.